ya umnumzana umongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukhulume into enhle kakhulu ukuthi nxa osebhizinisi bengena lapha eZimbabwe kumbe abakhona abafanelanga babe ngabantu abangabantu abenkohlakalo. Alelo liqiniso, kodwa phela into yokuthi lo nyaka ngumnyaka wokhetho. Nxa kulokhetho u-President Mnangagwa uvame ukukhuluma izinto ezinhle, kulemvelo yokuthi imisebenzi eyenziwa ngabangane bakhe osobhizinisi bakhe asebenza nabo ngabantu vele abayenza izinto ezilekhohlakalo phakathi, even ama-ministers yethu amabizi amaningi akhulunywayo. Ngakho nxa ekhuluma uthumayelela ubani, utshela ubani? Ngoba yena emzini wakhe, endlini yakhe kuyazakala ukuthi kulenkohlakalo ezimabhizinisi. So ingaba ekhuluma into enhle, kodwa akutshengisi ukuthi yena uyenza into ayithumayelayo.
Ukuvakatsha kukamongameli we-Belarus esiza lapha eZimbabwe, lo hambo olwenziwa ngupresident Mnangagwa esiye e-Equatorial Guinea, kulobudlelwano bani phakathi kwelizwe leZimbabwe lamazwana lawo mabili?
Singanzelela umnumzana uLukashenko oweza lapha evele eBelarus, uvele ngumuntu ongathandwa emhlabeni, singathi khona ngohulumende abaluzibuse abakhululekileyo ama-democratic states. Iyazakala engumuntu vele elokuthungamela ilizwe lakhe ngendlela ezingasozi ezikhohlakalayo. Akuthi ethuthi nxa sizathiwa khona kulo bungani phakathi kwakhe leMnangagwa, ukazi futhi uye ngale i-Pretoria Guinea. Umongameli wakhona wangena esikhundleni ngo-1979, ngisese ngumntwana lanamhla lokhu ekhona. Yikho-ke singathi abangane bakhona labantu abakaMnangagwa, izindlu zabo, amabhizinisi abo, labangane babo labo bona labantu ophithini, kuyatshengisa vele ukuthi uMnangagwa into ayikhulumayo ukukhuluma nje ukwenzeka ukuthi izakale ngesikhathi sokhetho. Siyazi ukuthi omongameli abaningi ahambelana nabo, ngabomongameli abalesihluku ababhidliza ilungelo labantu babo izibulali. Hhathi abantu bezimbabwe bafanele bathatheke ngentshumayelo le engelamsebenzi, intshumayelo ethwalisa abantu amagabha abuzayo.
Okunye okukhathaza abantu, bakhala ngokubana umongameli Mnangagwa uhamba lo mntanakhe u-Emmerson Junior nxa esiya kumabhizimusi wona la awelizwe. Kokule nkinga yini ukuthi uhamba lo mntanakhe?
Into esifanele siyinandelele dade ukuthi nxa u-president esenza umsebenzi welizwe, umelele ilizwe, ufanele akushiye okwemoli yakhe. Ye ehamba lo mnikakhe, kodwa nxa ususendleleni senza umsebenzi welizwe, nxa usuthwalana labantu abakho, sekutshengise ukuthi wena ilizwe lakhula ulithatha njengeinto yakho, into yangeyini. Emsebenzini wethu u-managing director nxa esiya ku-conference kahambi lo mntanakhe, u-headmaster nxa esiya esikolo kahambi lo mntanakhe. Kanti lo uhamba ethwalana labantu ama, yikho phela sekuzathiwa khona nxa ekhuluma ngokuthi osobhizinisi bafanele babe ngabantu abaziphetheyo abalungileyo, sekutshengise ukuthi yena uyabesebenzisela amabhizinisi akhe yena labantu abakhe labokhudatakhuleya i-abilethi ohamba lakho. Abantu nxa kuthiwa khona i-business sifanele size kuthiwa khona umongameli we-CZI ukhona, umongameli we-ZNCC ukhona, umongameli we-Chamber of Mines ukhona. Kanti indaba besiqala ukuhamba bona abazimele bodwa otakule labo Emmerson Junior, so kutshengisela ukuthi vele into ayithumayelayo ngamadlane kuphela.